kona ke masika phezulu mthombezi singavuma ukuthi umuye othena usefuna ukuphuma esikhundleni uma sika phezulu ngokubona kwami angiboni ukuthi uzisukele lapha uMohato wathi ngoba okokuqala wacala wenza i-press conference wadinaya mpela walandula wathi hayi mina ngiyazi lento elikhuluma ngayo lapha i-voice conning but mawuzubheka ke mubona nawe usesiza ke manje uMohati. I think sometimes abantu nje bathathwa kalula ukuthi we can say into ethize ngomoya ofanayo by the same breath ubuye kuthatha ukukhuluma indaba ehlukile sisithi wena hayi sesisuka lokhu lalokwatha amaqatha kwazala umshopo. So angikholelwa mina ekuthini khona ibuhle bakhe bokuthi angenza kuhle lapha but kungenzeka ukuthi ukhona ovele bemthile umbambile kuthiwa bamjimbile masebenzisa iNdebele ingoda zisebenzile zambamba uthe bona into awusebanjiwe unyawo washe wavuma nje ukuthi hayi lapha sengibanjiwe waseposwa-ke ukuthi ayiphuma lapha esikhundleni ngoba vele ingoda lalibinge yakhe ifakelwe ukuthi ibambe yena. Kuzavela kusasa ukuthi waye khithiwe ukhithiwe ngokubona kwami angithi we can never be sure 100% but bona ukhishiweye uphezela usewakwazi kusasa ukuthi khishelweni vele kuyini okwenze wagcina kuthiwa mfakeleni itape laphana ukhumbula indaba kaphaya sinxube iphosi ifane nje lale ukhona obemhlezi yokuthiwa ngesinye abantu abathi abantu bemhlezi ibhobho.
Hayi kuyezwakala uthi siphe umnumzana Chuma ithuba. Mnumzana Chuma,
into engifuna ukuthi unasibuyelele back ukuthi i-press conference eka baba uMohati yokuqala wakhuluma ephuma egcekeni ukuthi hayi abantu ababangiqambela amanga lalapho ese-resigner futhi ubuye lokhu ekhuluma amazwi afana nayo nalawo uthi hayi into le ilamanga phakathi ngiza kudingisisa ngizasebenzisa indlela esemthethweni ubana ngize ngifike phansi kwendaba le esiqolo kele ngisendaba ubana isuka ngaphi ifela nga kodwa ngenxa yokuhlonipha kwazi wathi kona ngesikhiwa angithiyi ngenxa ye-cowardice okuthiezona angibanga ligwala ukuthi sengibalekela into le kodwa ngithiya ngoba ngihlonipha i-ofisi ekamongameli ngihlonipha le ofisi yona le bengiyo ekuba ngumsekeli wakhe pho-ke nxa njengoba ubona i-social media phela ingathi iyagangada isiphansi phezulu ngami sokuzegcina kululazisa i-ofisi le enkulu eyomuntu lo nguyo ongifake khona phana le yami nale isilulazekile pho-ke ukuthi ngibe ngumuntu ngikela ngime eceleni ngilwe impi yami ngingangcolisanga ini ama-ofisi lawa amabili engikhulume ngawo ngemuva la lokho mina ngiboneke ukuthi kona yibudoda esabugcina kudala yibudoda esibufunayo.
Baba Ndlovu, ukubona njani ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umamukele ngaleyo indlela kusanda yenzakala khona
ikwaphela njengoba umzukulu asilwi siyabonisana kodwa ikudlala idrama le ukuthi vele kuzayenzakala so then uzaresign usilo sibuyele futhi angithi uyamkhotha la YouTube wakhuluma wathi yena mkanjelwa amanga washo futhi wathi angiyi ndawo kodwa ngizaphuma kuphela usiya ngalo owangifakayo wamqama ngegama umongameli welizwe. So ngezinye indlela siyabe sirongweni manje sesikonkluda-ke ukuthi kusho lo obevele thena nguye kuphela onguye thena kuye ayiresigna ndoda abantu laba bayakhuluma phela esikubonayo ikubhubhudla kwamanzi phezulu yabona idata ma lihamba kubona nje izinto ezenzakala phezulu but esikwazi ukuthi deep down there kukhona okuningi okwenzakala but lapha sibona okungani ku-peaceful ingani kuyazwisiswana ukuthiwa hhayi wenze kahle usuresignile kodwa eqinisweni hhayi noma zokuthiwa izani siyazi ukuthi omzukulu othuma bakhona le phakathi but hhayi siyabazi ukuthi ngabantu abakuthola kulula ukuthi bayenze something ngapha bakhuluma okungayisikho akaresignanga bengakakhulumi lo mongameli kuyabe kuyibuthutha bethu futhi sicala nokuthi waphonga ukuhlala ehhofisini wavuke the wathi ngiresign out mongameli nasi resignation ngapha bakhulumile beyithu.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo mnumzana Juma.
Ngiyabonga mfowethu Gandhi. Well ama-conspiracy angakhulunywa abe maningi kodwa into ekhona sibili ukuthi ye obviously ubaba uMohati njengomsekeli ekamongameli ebengeke wasishiya isikhundla bengakhulumisananga ukuthi hayi ndoda mina ngibona sokunje and andiyabona ukunye okwinto yathi uqala ubona kanti hayi isafu ngizani nje siyadlula masinyane kodwa ubusuku ntona no kuloku kugada imomentum sokufuna ukuze kulimaze lamaye amahhofisi ngibona kanti yinto eyayenza waba lo mqondo wesithu ukuthi hayi ngikela ke ngime eceleni kodwa njengoba emile eceleni usiya nanti ume ehhofisini ekuba ngumseli kamongameli welizwe kodwa ngapha ephathini uloke njani uloke khona pho ke nxa abantu besithi na kumbe mhlawumbe kumbe ulahlisiyombe uyenziwe njani phela nxa ungumsekeli ngapha ephathini kuyafanana uloku namandla sibili adlula ngoba yiyo phela leyo ta yi-ruling party yangikhona okutshengisela ukubona even kunomunye ongenalabana uyabe uyezoripota ngaphi khona phana ebephathini kwapha angithi so amandla ke abeloke khona isikhona sake uyabeloke laso akulokuningi aza kuluza and siyakwazi futhi lokuthi ona ama-packages okuthi nxa ungumsekeli kamongameli uhamba lawo.